Sina sikhululekile ukuthi indaba leyo isiphelile sesiqondana lokuthi yenze umsebenzi njalo yena seza kwanisa ukuthi arepresenta ama-clients akhe. Kodwa into esenzayo ukuthi bakusegcekenye kuqalise nokuthi bengingelaqala ngitshela enza ku-business. Kodwa bona amapholisa nabaprosecutors bapho kuhambisa indaba engenancedo emadaleni bedlalisa isikhathi sabantu imali nama-resources akahulumeni. Khathesi sokutho ukuthi akusela cala, akusela into pending esithiwa emadaleni aseZimbabwe. Inkosikazi Mthethwa khathesi sekwanisa ukuzihambela ngakusela lutho lokuthi imali yesibambiso leyana sekumele ayithathe ngalacala ngitsho akula i-case yothiwa ngesithiwa i-pending case.
Kwakuliphambanisa njani umsebenzi wenu?
Akuhlunguluza ngoba nxa ukwazi ukuthi kule into e-pending emadaleni uyabe ungakwazi ukuthi amadala aza kuthini. So lokho ukuthi uyakuhlungumisa engqondweni ngoma kuqala. Okwesibili yikuthi ngaphandle kokuthi ayenze umsebenzi wakhe owosigqeda emelela abanye abantu sethatha isikadi eside i-ofisi yonke isiya kuye imrepresenta. Lokhu kwaphazamisa umsebenzi wethu, kwaphazamisa i-income, kwaphazamisa abanye abantu kade ubratis amele amelele.
Singabona ukuthi imithethwandaba isiguqukile kumbe hhayi kuqondana nje.
Lokhu ngikuqondana akulalutho lokuthi singathi sokusho kuntshintshile. Ukuthi sibanike ithuba ukuthi sibone ukuthi baza kwenza njani. Malinye la kuqondana le constitution enjalo.